Endabeni zethu lamhlanje kuqhubekela phambili ukulwa phakathi kukamnumzana Phelekezela Mpoko lomnumzana Emmerson Mnangagwa abangabasekeli bakamongameli Robert Mugabe. Ingcwethi kwezenotho ithi sokumele eleZimbabwe lisebenzise imali yakwele South Africa ukwenzela ukuthi umnotho welizwe ungabhidliki. Izakhamizi zeGwanda zithi kumele uhulumende aqhube inhlelo ezithuthukisa uZulu ngomnyaka ozayo njengoba esethethe isikhathi eside ukuthi enze lokho ezabelweni zeMatabeleland. Kukhuthaza ukuthi abantu bembe okuthiyeneyo eZimbabwe kulokuthi lokhu kwenziwe ngamankampani kuphela. Unanzilanga lababalisi ngesikhathi uhulumende esehluleka ukuholisa ngemfanelo izisebenzi eZimbabwe. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngesicelo sokuthi kusetshenziswe imali yakwele South Africa eZimbabwe. Thumelani imilayezelo ku-WhatsApp unombolo yethu ethi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-6065-15460 laku-13860 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.